So we seek out to send a VOA in Jebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 17 kuMabasa 2023 uKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakale Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzingalo daba le-Constitutional Court.
Idale le-Constitutional Court lenthethe isinqumo sokuthi kumele kuqoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Useyetheswe elinye njalo icala uMnumzana Job Sikala osehlale eChikurubhi Maximum Prison phose umnyaka wonke.
Ngithanda ukufika kwe-AA ngande problem, ngase ngile-depression, sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingelamsebenzi. Ngine-3 years engayenza khona i-program, senga-reunite lefulemuli yami.
Utshwala sobuthiye abantu abaningi eZimbabwe bemanikiniki. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe ngu-Chief Justice Luke Malaba edaleleli eHarare emhlanganweni awenze lamagqwetha ebandla leli elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora. UMalaba uthe kumele amagqwetha kahulumende lamele ibandla le-MTCT aqale ukulungiselela abaza kwethula e-Constitutional Court ukwenzela ukuba luthoniswe kahle udaba lolumhlaka-8 kuNkwenkwezi. UMonzora uthi uhlelo lokudweba imingcele emitsha yokuvota one-delimitation aluqhutshwanga ngemfanelo ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission, ngakube uthi kumele kudwetshwe imingcele emitsha. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi udaba lolu luzahlafunwa ngabahluleli bonke edale le-Constitutional Court.
Okwenzakale Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-Constitutional Court. Ngathi kumbe ibhenchi lonke kumbe ojaji bonke bazahlala mhlaka 8 May ukuthi bazwe lolu daba. Okutsho ukuthi labo abaphikisayo kumele bebe sebekwenze lokho mhlaka 24. Yikho uma ujaji abatshele khona ukuthi mhlaka 24 abaphikisayo sebebekile lokho abakuphikisayo, ngakho imibono yabo yokuphikisa u4 o'clock wantambama mhlaka 24 engakatshayi njalo. Thina lathi sesibekile imicijo yethu njalo silandela khonokho abakuphikisayo mhlaka 27 yona linyanga kube sokusithi ke mhlaka 28 ibhenchi selihlala.
Okwenzakale emthethwandaba kutshoni khonokho baba Dube?
Njengebandla le-MDC esikufunayo yikuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe lugxile emthethweni oyinsika yakho konke i-constitution. Liyasazi njengebandla le-MDC siyenza into ze-constitutionalism, sesananzelela kakhulu njengebandla eseliphikiswe kwesikhathi eside ukuthi akulani ukuthi ngubani obusayo, akulani ukuthi izinqumo zenziwa ngobani. Nxa zingalandeli isisekela mbuso i-constitution, ziyabe zingekho emthethweni, kazilandeleki njalo kazilandlela yokuthi ziphumise impumela efunakalayo. Ngalokho i-delimitation ka-president Mnangagwa leyi ayikho emthethweni ngoba ayizange ilethe i-final report yabala kuhle abantu, okuza kwenza ukuthi i-voters roll layo ibe iyakhelwe phezu kobutsotsi, osokuza kwakhela ukhetho lwethu phezu kobutsotsi. Nxa ukhetho lwethu lulobutsotsi akusela nto ezaphuma enhle ekhethweni, okuza kwenza ukuthi ukuthi sisale sikuma sanctions sisale nje siyinyama echileyo emazweni wonke besinine lakhatshana ngoba singabantu abangakwazi ukwenza ukhetho abangakwazi ukwenza idemocracy abangakwazi ukulandela umthetho so kumele siqalele lapho okumele kuqale khona ku delimitation abantu inani zabo zifakwe kuhle ama constituency abo afakwe kuhle ama ward abo afakwe kuhle kulandelwa inani labantu elikhona elizweni ngempela kusiya ngesensus hatshi nje ukuthi abantu bazenzela umathanda bathatha abantu babasele bathatha abanye babalahlelele basewe sitasiyeni ekhethweni kunjalo labo abathi kasihambeni kunjalo ngabangakwaziyo ukuthi ukhetho lunjani njengebandla le-MDC sike salenza lonaleli phutha sizitshele ukuthi mhlawumbe abantu bangavota ngobuningi kuyaphunyelelwa kodwa hatshi izanu iqalisa ukurobha kusukela enyathelweni lokuqala lwama-election i-delimitation ngenye yakhona i-voters roll ngenye yakhona kusiyafikula ngaloku vota kudala bayabe sebaqeda ngalo
umnumzana Witness Dube ubona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT besixoxa laye eseHarare Usenziswa elibi njalo icala umnumzana Job Sikala osehlale eChikurubhi maximum prison phose umnyaka wonke igoda lakhe lithi uSikala wetheswa icala lokuthi wajikijela abanye abantu ngamatshe besemhlanganweni okwamanje amapolisa athi wathuthuzela udlakela usanda kubhubha unkosikazi More Blessing Ali eNyathime Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uthabe umanzi te ngokuthi unqusiwe njalo wemukela ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yeBritane uKing Charles III ngomgqibelo ozayo. Embikweni awethule enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla, umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke wathi uhlangane lomeli wesigodlo seBritane eZimbabwe unkosikazi Melanie Robinson izolo. Bacubungula ezibhadalane lokuthengiselana ukutshala imali kanye lobudlelwane bamazwe omabili. UKing Charles uthethe intambo zombuso kunina uQueen Elizabeth II obhubhe ngomnyaka odluleyo. Umnumzana Levit Mugejo, isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiselana kanye lobudlelwane lamanye amazwe, utshele iStudio 7 ukuthi bayathokoza ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eBritane ngoba kutshengisa ukuthi imizamo yabo kahulumende yokusebenzelana lamanye amazwe iyaphumelela. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga kweStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibale, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Okokuqala ikuthi iBritane ayila choice other than ukuthi i-invite upresident weZimbabwe. Ngoba ngani zinengi izinto iBritain ezifunayo eZimbabwe. And akutsho ukuthi bayamthanda kumbe abamthandi. Into ekhona ikuthi iBritain ilama permanent interests and it's about ama interests abo and it's about ukuthi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bebe nobudlelwano leZimbabwe than ukuthi bengabi lapho. Njalo bayabona bakhangele okwenzakalayo ngeChina eAfrica, ngeRussia eAfrica, lamanye amazwe. So iBritain ayifuni kusalela emuva. Khona kodwa ku-right nje ukuthi bemi-invite because kutshengisela ukuthi ama-relations between iBritain leZimbabwe sesiba normalized, sebuyela khonapho ayevele khona ukuze labo be-benefit eZimbabwe and leZimbabwe benefit.
Lokhu kutshoni phakathi kobudlelwano beleZimbabwe leBritane kungabe kukhomba ukuthi sobungcono yini? Njalo abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bengatshengisela ke bekhonona ngokuba khona kukamongameli Mnanga kungatshintsha yini ingqondo yabeleBritane?
Yes, Zimbabwe is open for business. So lawa amanye amakhiwo asaphenduka alisa ama-farms alima abanye bafuna ukuphenduka after 2023. And siyakwazi very well ukuthi after 2023 ama relations aweZimbabwe lamanye amazwe even ase Europe le America azajintsha. And okunye kutshengisela ukuthi sebe acceptile ukuthi iLand Reform Program asiyo nto ezabuya ibuyele emuva, njalo yinto vele eyaphambili. Thina njengebandla le-EFF sithi vele engabe iland yonke iya-expropriate without compensation for equal access, for equal distribution, so that wonke umuntu ebe le-access to iland, ebe le-access to ama-natural resources, ebe le-access to umnotho welizwe. So yikho thina esikutshoyo ukuthi hayi mabehle nje behle bekhiphe lama-sanctions kuhle kube kawani. Ama-sanctions lawa aservi any purpose for interest ye-Britain. E-Britain lama-sanctions ingavuki wakhiphile nje wonke ama-sanctions because interest yabo yiyo eqala phambili. Abahlala lapha e-Britain nxa bengatshengisela, mina ngiboni vele kungatshintsha anything really, because I sikho about abantu, I sikho about ama human rights, it's about ama interest, permanent interest our Britain. Bakhangele interest yelizwe labo, bakhangele uku increase i trade between i Britain le Zimbabwe, bakhangelele i partnership working between i Zimbabwe le Britain. Yikho abakhangele lokho okuningi vele abasoke bekusebenza, basoke vele even abantu bengatshengisela bebebangaki. Yikho thina esihlala sibatshela abantu ukuthi hayi izijeziso lezi azifakelwanga lina, azifakelwanga anything to do with human rights. Zafakelwa ama-interest, ama-European countries, ama-Americans, as well as i-Britain. Ngama-interest abo, nothing to do with you. So bengatshengisela kodwa utshintshi lutho siswami.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, ubexoxa ecingweni losithandele emhlanga we-Studio 7 esebhilitane. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo kahulumente wakwelemelika, obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele amasosha akwele Sudan alwa labanye abaphansi kwalokho kuthiwa ngizaphinda njalo i-Rapid Support Forces, bebeke izikhali phansi. Impi yomvukela le isitshiye abantu abaningi betitibele, kukuthi-ke abanye abantu bathi kumele kungalwiswani lalokho okwenzakalayo. Akungabi lokuthula kwele Sudan selokho kwasuswa esikhundleni ngenkani wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Elomelika lele Japan ayazilolonga elwandle kulandela ukuphoswa kwama-missiles ngele North Korea okuthiwa lizama ukwenza ibhomba le-nuclear. Ele Ukraine lalo lithi kulabantu abaningi ababulawa ngomakhuphula kwele Ukraine. Kulabantu abaningi eZimbabwe ikakhulu abatsha okuthiwa sebephila ngokunatha utshwala okwedlulisa amalawule okwenza behluleke ukuzisebenzela ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Abasiza izidakwa abagoqela abafundisi labanye eZimbabwe bathi kuyethusa okwenzakala elizweni.
Akumangalisi ukubona osakhulayo ephethe iqhaga lotshwala besintu emavinkilini okutholakala okunathwayo kumbe imbodlela yokudaka umuntu abe manikiniki okubizwa ngokuthi yintshengo. Abanye babuhlaba behluleke ukuhamba lokuvula umlomo, abatshaywe kabi bawela phansi baphenduke obabhemi abazibhuqa emlotheni. Lokhu kwenzakala eZimbabwe okuthiwa kulabatsha abafika phose amachumi amane abasanda kuhanjiswa esibhedlela se-Ingutsheni Hospital kulandela ukunatha kwabo utshwala okwesabekayo lokuthatha izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-International Association of Professional Recovery Coaches bayakusola lokhu. Umnumzana Brian Mulipa owayenatha okumangalisayo uthi uqakathekile ukuba kukhunjulwe abadakwa bezikhohlwe ngenyanga kamabasa okulomkhankaso we-Alcoholic Awareness Month.
I was on three drugs. I was on alcohol, I was on marijuana, banje, and diazepam, mangemba.
Banengi abakusimo esifana lesika mnumzana Mlipa abancedwa inhlanganiso ye Alcoholic Anonymous. Okunhlanganiso le ocele ukuba eyaziwe ngegama elithi Thabani N uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Ngisanda kufika ku-AA ngani le problem ngase ngile depression. Sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingela msebenzi. And in the 3 years engayenza khona i-program, sengareunite le family yami, ngakwanisa ukuthola umsebenzi, impilo yami kathe sengani iyaqhubeka isiya phambili. And utshwala bona angingani angibukhanuki, amalanga lokhu ephusha esiya phambili. Sekwaba lokuyi-distance between umuntu engangiguye nomuntu engiguye kathesi.
Bayakhonona labakumabandla ezokholo abahlangana nalolu dubo lokunatha utshwala okuyingozi. Omunye wabo ngu-Apostle Benigius Chabuka okhokhela ibandla le-Pentecostal Holy Ministries International.
I was a drunkard. Ezinezinkandiwona, I'm changed. That's
nani dakwa kodwa kathesi ngangibona sengingomunye umuntu, sengizumukile, sengingophilileyo.
Umfundisi Francis Maseda owebandla le-Baptist Church emzini we-Epworth laye ukhathazekile ngendlela abanye abantu abanatha ngayo utshwala.
Ngiyazama sibili ukuthi sihlale laye phansi umuntu ngimtshele ngimfundise mayelana lalokho usebhayibhelini ukuthi ibhayibheli lithi xa umuntu sethakiwe sengumuntu olwayo, sengumuntu ololaka ohlala ezihilwa. Njalo lapha eZimbabwe vele abantu bayanatha, bona besiye ezinkonzweni bayanatha, abanye benatha sibili okuzwayo okokuthi le ngqondo sezilahleka.
Uyakhala lo mfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyakwazi ukuba abantu abaningi bagcina bechithiza izimali, abantwana bengasayi ezikolo, kumbe njalo ngekhaya umama etshona ehlukuluzwa ngubaba nxa evela-ke natha utshwala. Njalo siyakwazi ukuthi lo mkhankaso ubuye ngesikhathi abatsha abaningi sokulokukhathazeka okukhona ilizwe lonke ukuba abatsha bethu bayalinyazwa kakhulu yilokho okudakayo, bagcina benathakela kutshwala.
Umfundisi Sibanda uthi iqakathekile linyanga kamabasa yokuzama ukulimukisa izidakwa ngokungabehlela empilweni.
Ngakho-ke umkhankaso walo nyaka kumele ukhangele abatsha ukwenzela ukuthi basizakale njalo bancediswe ukuba impilo zabo zingachitheki. Njalo-ke ukukhankasa lokhu lonyaka ibandla likhangele njalo labadala ukuba balethe babe ngumzekeliso kulaba abatsha ukuba umuntu angazithiba kanjani.
Umfundisi Gibson Botomali owebandla le-Church of Central Africa Presbyterian udabuke inhliziyo ngakubona kusenzakala eZimbabwe.
Abantu nxa uthi baphila ngokudakwa bahlala besilwa, bahlala bengabantu abakuma-abuses atshiyeneyo. Labantwana bagcina behlwela lezimali. So thina njengebandla sijwayele ukuthi sifundise abantu ukuthi benganathi lezi zinto. Njalo lo Nkulunkulu kakuthandi ukuthi abantu bebedakwa.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Drugs Prevention Services Trust, uMnumzana Mandla Simba, uthi utshwala buyingozi.
40% of liver cirrhosis around the world is caused by the use of alcohol.
U-40% we-psychosis yesibindi emhlabeni wonke ubangelwa yikusetshenziswa kotshwala.
Isakhamuzi seHarare, uMnumzana Lindani Moyo, uyakusekela lokhu.
Ontanga abasela nto abayenzayo, bahlala behleli nje. So uthola ukuthi abangani babo bayanatha, suke labo sebejoyina kungenxa yesituation le siyenza into zonke zibe worse.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eye-World Health Organization bathi abantu abafika izigidi ezintathu 3 million babulawa butshwala iminyaka yonke. Abezempilakahle eZimbabwe bathi basebenza lenhlangothi ezishiyeneyo ukwenzela ukulwisana lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo lokuthatha izidakamizwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
abantu abanengi ewange lezinye indawo esabelweni seMatabeleland North bathi inyamazana zasendle zibathwale senzima okokuthi sebefisa ukuthi behlawulwe nguhulumende ngoba ziphuma endaweni ezigcinwe khona okusemthethweni zingene ebantwini abaphanda impilo. Unokuthaba Dlamini usipha loludaba esewange.
Ngomnyaka ophelileyo esiqintini senduna umvuthu kulomuntu owabulawa yindlovu. Kwathi kumaviki amabili aphelileyo kulomuntu ohlatshwe inyathi walimala okumangalisayo walaliswa esibhedlela kobulawayo. Inyamazana lezi ezigcinwe luhlangothi lukahulumende ole Zimbabwe Parks and National Wildlife Authority labe Forestry Commission zibulala lezifuyo. Unkosikazi Elizabeth Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ohlala eMpumelelo wagwazwa yenyathi evulela imbuzi esibayeni sakhe yambandezela entubeni yomuzi yamdabula isisu. Usasezandleni zamadokotela empilo Central Hospital kobulawayo. Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka ophelileyo unkosikazi Jennifer Kuphe ohlala esigabeni senduna umvuthu walahlekelwa zinkomo eziyisikhombisa lembuzi ezilichumi ezabulawa izilwane zingena ezibayeni. Ekuqaleni komnyaka kulojaha ophose wabulawa yisilwane eyeluse inkomo. Esinye isiphathamandla seWange Rural District Council umnumzana Phindile Ncube uthi inyamazana zasendle zihlupha kakhulu izakhamizi emabale ekaChechethe leChikanda kubi. Ukhansila wesiqintini sekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo usola kakhulu uhulumende athi wehluleka ukugcina inyamazana zasendle.
Abantu laba babulazi izinyamazana lezi kungela sizwa kwaluthola, abathathelwe ukudla akula sizwa kwaluthola, abathathelwe izifuyo akula sizwa kwaluthola. Abanye abantu kwalokwesaba behamba ezigabeni zabo ukuthi ekuhambeni kwethu lapha sizanyathelwa indlovu, sidliwa izilwane, izifuyo zizadliwa izinyamazana, abantu bayemabele sile besaba. Kodwa uhulumende akula lutho alwenzayo, akula lutho asiza ngalo waphathisa ngalo, akaze kube lo muntu okhompasethiweyo, akaze kube lo muntu osiziweyo eselimbele esesibhedlela uhulumende sayo akula. Indlovu kodwa siyakwazi ukuthi indlovu lezi zilomali usiwazo, lezi lwane lezi zilomali usiwazo oyi-national park. Kulo mama esidobe enumber 4 owadlelwa inkomo eziyi-7 lembuzi eziningi utshiyelwe ngumkakhe engumfelokazi wathiyelwe izifuyo lezi ukuthi zimsize kuhamba impilo saphambili lemuzi. Umuntu lo usedlile uya ngaphi ngempilo yakhe?
Uyakhala lo nkosikazi Silumukile Masina.
Kulo mama ogwazwe inyathi waswelakala ukuthi engancedisa njani, kuze kwatshaya izimali izakhamizi ukuze ethola lelo sizo. Emasimini siyahlaselwa indlala ngoba sivuka emadabuka kusa silindana silabondwangu basihlasela, silabondlovu basihlasela, sasikwazi ukuthi singenze njani. Njalo lesivuno sakhona asisiboni ngoba into lezi ziyasiwonela lokhuyana ukuthi asazi ukuthi vele singazivikela njani.
Umnumzana Joshua Ngwenya umlisa wesiqintini sekaChechethe uthi inyamazana zasendle zibulala izifuyo njalo zidla amabele ezakhamizi. Uthi okumangalisayo yikuthi ziphiwe nguhulumende amalungelo adlula awabantu.
Thina umcabango wethu ngokuthi nxamuntu edlelwe amabele akhe kaphiwe kumbe inkomo kaphiwe, kungaba njalo kuzabe kuqondile ngoba bengisebenzile kodwa ngaviselwa phansi zinyamazana. Into enye engiyinanzelelayo, umthetho ubunjwa, umthetho wakhuluma kakhulu ngenyamazana. Umuntu kakuzange kukhulunywe ngayo ukuthi kathi pho njengoba inyamazana zabe zimhlubu zibahlukuluza abantu, abantu-ke bona kuthiwa nxa sesithe zabahlukuluza. Khonokho ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kulungisiswe wona umthetho.
Obona ngezenzelo umnumzana Farai Maguu owe-Center for Natural Resources Governance uthi okuhlupha kakhulu yikuthi akusela thango oluvimba inyamazana zasendle ukuba zingangeni emizini yabantu. UMaguu uthi okunye njalo yikuthi sokugcwele amankampani emba amalahle endaweni okungamelanga kungene abantu.
Government is sometimes resettled people in those buffer zones, or they have given those buffer zones or portions of those buffer zones to mining companies.
Uhulumende kwezinye izikhathi uyahlalisa abantu kuleyo mingcele kumbe anike amakhampani embayo, okuyikho osokubangele ukuthi imingcele le ehlukanisa abantu lezinyamazana inciphe, lenyamazana zivuke ulaka ebantwini zibulale inxa yemisindo eyenziwa ngabembayo.
Umnumzane Tinashe Farao, isikhulumeli sezimparks, uthi inyamazana zasendle ezabulala abantu abangamachumi amahlanu nyakenye sezibulele abalichumi lane 14 lonyaka.
This year we've lost about 14 lives, slightly higher, considering that we are now moving into the dry months of the year and more animals will be moving into communities.
Ekuqaleni komnyaka lo sesilahlekelwe izimpilo zabantu ezilichumi lane. Inani leli liphezulu, sinanzelela ukuthi sesizangena ebusika lapho inyamazana ezizabe zingena emizini yabantu. Siyaphatheka kakhulu lesisebenzisana labo ukubona ukuthi siyehlisa uhlupho lolu. Yikho sizama ukuletha icebo lokwenza ubulongwe obuhlanganiswe lebilebile lezinye indlela zokuvikela izakhamizi.
And many other deterrent methods to ensure that our communities are safe.
Banengi abantu abakhangelele ukuba uhulumende uzalungisa udaba lokulwisana phakathi kwenyamazana zasendle loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still clean. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay hit. For 4 years, man, I lay low. Getting bunny, get a chance to blow. I got the lamas and badan kashana, jungle bobo. But look, but this is my king, but it's a young. What in the mina, but it's in the what? What in the mina, but my tongue? Shit, that you miss your low. I don't know the feeling of a poop and put on over Potom and you put up a cock. Who knows the leeches? You put up a cock, a puck of a cong. I see the lingo of the telling and best. Not a song as long as I long and best. I should tell him pep. I'm not a pillow as good as pep. But look, I'm telling you about Mandaba. Very sick at the end up. Level of balls, the level is high. I'm gonna lose my fatigue along bamba. Every time I'm the spit, I'm a lesson. And I got the heart of the master, the passion. And brother, the cousin, and cousin, the social rapper. You got this in Jagas, the bunting. You got a loon, yeah. Fungo, my mom, my move. Hand up a tooth, the belly, my proof. The egg. When I step in the boot, oh my god. Yeah, fungo cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go, my come a predator, try me a bury and force it to carry your cross. I'll divide you into two like Moses. I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since. I am nigga, baby, mad. A nigga bang mele, I am nigga bang mele. Yeah, 7 9 and yanny cool, but then a nigga bang mele, nigga bang mele. No, 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 how you go? I am nigga bang mele. No, 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 how you go? I am nigga bang mele. No, 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 how you go? I am not a yanny cool, but then a nigga bang mele. I'm gonna go rap, get to my mob, I'm rapping a car, but car, but guys, look up, give me more.
Badlelwane lomongameli Emerson Mnangagwa labanye. Singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebenye ezinye besilazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele ngenyanga ezayo kuthonyiswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT. Usethethwe elinye njalo icala uJob Sikhala. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umthombo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.